Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iqakathekile ke leli langa kakhulu ngoba kumele lihlonitshwe ngoba ama infections akhona amasha amaningi kakhulu njalo akuhlaselwe omamanyana abancane yibaba njengama infections lawa.
Ele Zimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelwana lula kwengculaza ele World AIDS Day.
Imigomo lebe kwengu-president ikhanya ngathi ufuna ukuvimba abantu abavela ngaphandle. Asisakwazi ke thina ukuthi kuzozuzani ngokuvimba izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingayi emakhaya. Kanti ke lokho beku-good for business. Nxa kuyikuthi ele ndawo ezinjalo ezokuthi abantu bachekwe, kabachekwe abantu angithi ama-results akwazi ukuphuma in a short time.
AbeZimbabwe abahlala emazweni angomakhelwane bakhala ezimathonsi besithi ancipha amathuba okuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ekhaya. Amaqembu engukhu adlalela esigabeni se-Southern Region Division 1 athi aselungele ukuqala kwemidlalo yeligi yomnyaka ozayo oka 2022. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelwana lula kwengculaza ele World AIDS Day. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo nyaka umhlaba ufikisa iminyaka engamashumi amane waqhamuka umkhuhlane wengculaza njalo iningi liqhubeka lihlaselwa yiwo. Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo udokotela Nkazimulo Chuma umqondisi wempilo Center for Excellence Hospital uthi sebasungula indlela yokukhulumisana enkundleni eye WhatsApp.
Okwakathi sikulohlelo futhi esiluqalisileyo sesicreate ama WhatsApp groups for abantu abangaphandle kwelizwe esiyabe sikhona phakathi kwama WhatsApp group la ukuze siba advise ukuthi benze njani. We're also working on ukuthi si-identify ama-lab angabasiza ukuthi bekwanise ukuthola i-viral load khona ngale. Maybe besithumezele ama-results ngapha direct kulokuthi bona betshone bebuya njengoba ama-board evaliwe. In-number ngeke ngiyitsho exactly but lokho esiqalisa i-program le I think around August we have managed to identify more than 300 people abasese South Africa.
Uchuma uqhubeke ethi ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 sebeguqule indlela ababela ngayo abaphila nengculaza amaphili.
Abantu abangaphandle kwelizwe siyabakhuthaza ukuthi betshintshe beyithathela khona ngani. Kodwa abaningi bangikhona babengakhululekanga so siyaqhubeka sibanika amaphilisi kithi khona phana empilo. Esikwenzayo ukuthi siyavumela ukuthi umuntu athumele omunye umuntu azomthathela ezilonga kungasolanga lakhe lokuthi azothathwa ama-test anjenge-viral load. So siyabanika amaphilisi kunje okwakathesi ngesimo selizwe langesimo se-COVID. Kwanisa ukupha i-maximum of 3 months but we are always flexible ukuthi nxa umuntu elesicelo ehamba engele umuntu ozazomthathela siyakwanisa ukupha up to 6 months.
Ilunga ledalele ephalamende ephumula kobulawayo unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi bakhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 ingculaza ibe isiyehlile ezweni.
Sile theme yethu ethi end inequalities and AIDS. Ngakhonokho esikutsho ukuthi into le kuthiwa yi-AIDS iphele by 2030 sikhangelele ukuthi kuhlale lokuthiwa yi-HIV iyabisi pelile. Ngakho ke sithi thina namhlanje abantu phandle lapha asiphumenini sihlolwe, asiphumenini sazini izimo zethu ukuthi vele sime ngapi. Ni asingayekelini ukuthi nxa singakabizazi izimo zethu, nxa sisiye emacansini sisebenzise ama condoms, asiphumenini sikhulume ngoba ngibona ngani enye into esibulalayo yikungakhulumi. Esikubiza ngesilungu sithi breaking the silence. Asikhulume nini abantu bavule especially kwabatsha.
Onene amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi linanga eliqhakathekileyo kodwa abasakhulayo iningi labo sebehlaselwe ingculaza.
Liqhakathekile lelilanga kakhulu ngoba kumele lihlonishwe ngoba ama infections akhona amacha amaningi kakhulu njalo abuhlaselwe omamanyana abancane ibaba njengama infections lawo.
Okwamanje abantu abadlula amakhulu amathathu abahlala phandle kwelizwe kodwa bethatha amaphilisi abo empilo Center of Excellence Hospital sebengamalunga eWhatsApp group yalesi sibhedlela. Inhlolisiso enziwa ngabe National AIDS Council iveza ukuba inani labantu ababanjwa ingculaza eZimbabwe lehlile ngesilinganiso sokwedlula ithumi lambili ekhulwini 12.8% eminyakeni eyisithupha edluleyo nxa liqathaniswa lesilinganiso sokwedlula ithumi lantathu 13.8% ngomnyaka ka-2015 lapho abagcine ukwenza uphenyo ngaleli nani elizweni. Lonyaka umhlaba unanza ilanga le-World AIDS Day mhla ka-1 Mpalakazi ngaphansi kwendikimba ethi End Inequalities and AIDS End Pandemics. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokwethula umlayo othi zonke izethekeli kanye lezizalwane zeZimbabwe ezivela phandle kwelizwe kumele zihlolwe lomkhuhlane emngceleni yelizwe njalo ziqeda lapho ziyehlala kuma-quarantine centers okwamaviki amabili lanxa zingalawo umkhuhlane lo okuyinto esolwa ngabanengi. Lanxa sokulomkhakha omutsha owe-coronavirus obunezingcwethi ngezansi yezwekazi le-Afrika akula muntu osethe watholakala elegciwane leli eZimbabwe. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba sebeyizigidi eziphose zifike kwezine 3,794,549 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi kwezi ezintathu 2,816,504 zabahlatshwe wonke womabili. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele-South Africa zithi ukuqiniswa kwemithetho yokwenqabela i-COVID-19 ukwaziswe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa sekuhle kwavimba indlela yokubuyela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ngemva kokuqiwa likhisimusi lanyakenye edlalwe phansi kokuhlasela okukhulu kwe-coronavirus, iningi lezalwane zeZimbabwe zithi imigoqo esanda kufakwa isihle tshabalalisa ithemba labo lokuya kudla ikhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe njengenye indlela zokunqabela kumemetheka kwe-coronavirus ikakhulu ihlobo olutsha lwe-Omicron variant, bonke abangena elizweni kuzafuze bayevalelwa kumbe quarantined. Njengoba iningi labeZimbabwe laba bevele befika ekhaya kungasasalanga nsuku ngaki ukuthi kube ikhisimusi, isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesi Mvundla uthi leli nyathelo litsho ukuthi bazayidlalela ekuvalelweni.
Ngikubona kuyilunya olukhulu kakhulu ebesingalukhangelelanga thina njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi umuntu okumele asicabangele ngayo yonke indlela abesevala ngathi uyasivalela. Ngibona kululunya olukhulu kakhulu. Siyavuma i-COVID ikhona iyahlasela iyabulala kodwa ke ngicabanga ukuthi bekungakhangelwa ngenye indlela.
Elinye inyathelo abakhala ngalo yikubamba ngamandla abangena elizweni ukuthi bavalelwe bese kuthiwa yibo abazahlawula imali yokuvalelwa lokhu. Iningi elithi vele liwuqede nzima lumnyaka ngemva kokulahlekelwa imisebenzi lenhlelo zokuziphilisa ngenxa ye-coronavirus. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi kuzaba nzima ukuthi bayithole imali yokuhlawulela ukuvalelwa lokhu ikakhulu abangasebenziyo lalabo abafuna ukubuyela njengemuli.
Umuntu yabe maybe nikezwe 14 days or 21 days ukuthi kukhisimusi efike quarantine kwesikhathi sonaleso. Angiboni ukuthi le nto izobaphatha kahle abantu. Nakhona kube ku-three government ithi khona ma ungakhipha incwajana le PRC test and then ibonise for sure ukuthi unayo kube kuzosiza kakhulu ukuthi abantu behambe bekhululekile.
Ibandla lezaphu lithi kubamba ngamandla izizalwane zakho ukubhadalela ukuhlolwa iCovid, ubuye uthi zizibhadalele ukugcinwa okwesikhatshana ngikwehluleka ukubusa. Isikhulumeni sezaphu kwele South Africa uMnumzana Khanyisa Sinkala uthi kufana lokuthi sekuthiwe lingabuye ekhaya ngikhisimusi ngoba lizasithelela iCorona.
Imigomo le bekwe ngupresident ikhanya ngathi ufuna ukuvimba abantu abavela ngaphandle. Ayibonisi njengomuntu okhangelele ukuthi ukufika kwabantu kuzabhusta i-economy. Kasisakwazi ke thina ukuthi uzozuzani ngokuvimba izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingayi emakhaya ngesikhathi seholiday. Kanti-ke lokho beku-good for business ukuthi nxa kuyikuthi ele ndawo ezinjalo ezokuthi abantu bachekwe, kabachekwe abantu angithi ama-results akwazi ukuphuma i-national time.
Umongameli Cyril Ramaphosa usanda kutshelwa izalwane zelizwe lakhe ukuthi uhulumende ucabange ukungaqinisi imithetho ekhona ngengabunzima obubangelwa ilokho kwezomnotho lenhlalo kazwelo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Lokhu sikudaba lunye. AbaZimbabwe abahlala kwele Botswana labo bakhala ezimathozi besithi ancipha amathuba abo okuthi bayifika ekhaya ngekhefu lekhisimusi ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Intizeni zindaba ye-Studio 7 uMkhondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Amathemba awekhefu lekhisimusi elimnandi aqhubeka ethabalala kwabeZimbabwe abahlala eBotswana. Iningi lisele libambwa ngaphansi ngemva kokuba umongameli Mnangagwa ekhiphe uluhlu lweziqondiso ezilukhuni ngolwesibili. Abangena elizweni bakhangelelwe ukuthi bahlolwe kusetshenziswa uhlobo lwe-PCR test okuzatsho ezinye indleko. Njalo noma bengazi betholakale bengalalo igciwane le-COVID-19 bayavalelwa endaweni zama-quarantine centers bebhadala indleko zokuhlala endaweni lezi. Bengaphumelela ukuyafika ekhaya bazathola ukuthi isikhathi ukubona ihlobo labangani zifinqiwe sekufakwe uhlelo lwe-curfew olusungula ngihola lesishiyagalolunye ntambama kusiya kwelesine ekuseni. Abahlatshwe ijekiseni yokulwisana le-COVID-19 yibo kuphela ababe bevunyelwa ukungena endaweni zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lama-night clubs. Iningi labeZimbabwe leBotswana lithi siqondiso lezi yindlela yokutshela abangaphandle kwelizwe ukuthi bengabuyi ekhaya. UMnumzana Dumezweni Ncube uthi ugcina ngasela sizathu sokuthi abantu bahlabe ijekiseni uma wonke umuntu efakelwa imigoqo efanayo.
Loko kuthiwa abantu bahlala 14 days quarantine kwarantini uyazibuza ukuthi po ukuyekhaya kwakhona uyawusiya kwenzani. Uyazi into le iyadanisa kakhulu, uyazi ukuthi hayi mna vele njengamigelele mna angazi ukuthi vele namakhiwa ngibatshile ngithini vele angisakwazi ukuthi ngithini. Hayi kuyadanisa kakhulu lokho, kuyadanisa impela. Angazi ukuthi kati uhulumende ucabangani.
UMnumzana Andreas Sibanda uthi kuyadanisa ukuthi uqhamuke uhlobo olutsha isikhathi iningi lulungiselela ukuya ekhaya, kodwa uthi uqakathekile ukuthi inkokheli ingaphumile emqondo ezalimaza impilo kaZulu njengalokhu okwenzakala ngesikhathi sama-lockdown.
Uqhamuka kwegciwane elitsha siyakubona, kodwa uhulumende labo kumele bebe lesiqiniseko ngoba kathesi osekusenzakalayo yikuthi sebegijimele ukufaka ama-restriction. Lokho kuza kutsho ukuthi iningi labantu alisoze likwanise ukuyavakatshela imuli yabo ngekhefu leli elizayo. Sibe sicela uhulumende ukuthi ngabe uyakukhangelisisa lokhu enakekele abantu bakhe. Uhulumende weZimbabwe yena sehle wagijimela ukufaka imithetho evalela abantu ngaphandle.
UMnumzana Nqabutho Mabhena ubona izalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ehlala kwele South Africa uthi lokho sokusitsho ukuthi ikhisimusi abaningi abasoke bayibone ekhaya lonyaka.
Udaba lokuthi abantu abaya ekhefini lekhisimusi besuka kwamanye amazwe nxa befika eZimbabwe kuyamele benze i-test ye-COVID babuye bavalelwe lokho lwasebenze nokuthiwa i-quarantine okwamalanga angacaciyo loba abanye bethi 14 days. Kuzakwenza ukuthi abantu abaningi ababefisa ukuhamba bengahambi ngoba abantu abaningi bavala emsebenzini mhla ka 15 December 2021. Nxa kuyi 14 days quarantine kutsho ukuthi abantu badlala iChristmas ku quarantine. So ke sokuphazamisa inhlelo zabantu ezokuvakasha befisa ukuthi bayefika emakhaya.
eLizimbabwe njalo lithembele kakhulu emalini engena elizweni ithunyelwa izalwane ezingaphandle kwelizwe. Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi inenge lisebenza phandle kwelizwe lingena lisebenzisa ikakhulu imincele efana leBay Bridge kanye leplumtree okukhukhumeza isikhwama sikarhulumente. Umongameli Mnangagwa uthi inyathela lokuqinisa iziqondiso lizahlaziywa ngemva kwamaviki amabili, kodwa abanye sebevele sebeqala ukuhlahla ithemba lokuthi kwaza uyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, Sabron Kwele, Botswana.
Ulaidok namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla kuhlandla lethu lezindaba eziphathelene lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxa lomnumzana Mkhululi Ndabambi. Izalwane seZimbabwe esesihlale ngapha kwele Melika okweminyaka edlula amajumi amabili. UNdabambi uphatheke kwezombusazwe njalo uhlaziya ezombangazwe. UChris Gande weStudio 7 uphuke lo Ndabambi waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lobandlululo lwabensundu ngabanye abamhlophe abadlulisa amalawulo.
Into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume. Kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-Gugurahundi, it ushered in Ishona supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy, which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma ungaze kube le prejudice against a certain people. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi i-white supremacy. Bathi ukuthi okwamakhiwa i-problem yamakhiwa. Thina lathi ekhaya uma siza kuya phambili it's something omuntu si-identify, sikhulume kuhle.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwele Melika siyabona ukubana umongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho welizwe leMelika?
Kakhulu. Imali le abayispendayo i-infrastructure bill izanceda kakhulu lamakampani azabulala imali. The unfortunate thing is ukuthi there's a big labor shortage lapha e-America khathesi currently. Not only just labor, but kule material shortages throughout to ama logistical problems. Abanye bathi COVID, landlani. So asazi ukuba bazabathatha ngapi abantu bokusebenza. Kuzamele bevula amaborder. Ngoba as it is, companies are paying the record wages and yet there's not enough workers. As for umnotho hayi lokho sibili kuzaqhubekela i-America iye phambili abantu bazoba lemsebenzi lama contract for quite a while, for years if not a few decades to come. And plus it will ensure ukuthi some of the infrastructure ama bridge la esihlala siwabonisiwa, you know, they'll be reconditioned and the kulezinto futhi ezintsha somethu izakhiwe. So that one I think it is a good thing.
Wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani olokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina. Thina sivele Africa sithole sifike sisithi ama black American afuna ukufunda, afuna ukwenzani, njani. Thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakuthitha njengemika. Kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it, it's a construct. And sekwalandelwa ezinye izinto ezimbi. And some of izinto esizibonayo, those abakhuluma ngegrade reset, although I'm not a subscriber, ubakhuluma izinto ezisobala zona lezona ozisola ukuthi njengoba sina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle. Kodwa uyazilawe kanti uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside. Loba bekuthi umuntu omnyama bekuthethisa. Kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho. Ukuthi lawe uzaba nezinto zakho, uziphilele a good quality of life. It's also a misunderstanding. Abantu babona ingani abantu abamnyama bathola begijinyiswa streeting. Hatshi akunjalo. It's more subtle than that.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi, isizwe seZimbabwe sihlala ngapha kule Melika. Ibandla eliphikisayo ele Republicans Party of Zimbabwe lithi lizancintisa kukhetho lwama-by elections ngomnyaka ozayo lolukamongameli ngomnyaka ka-2023 loba umongameli walo umnumzana Kwanele Hlabangana wathola amavoti angafiki inkulungwane ezilijumi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. UHlabangane utshele iStudio 7 ukuthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli omutsha ngomnyaka ka-2023 loba wakha phansi ngomnyaka ka-2018.
Awumelanga ukuthi abantu bazikhangele kumbe ngithi amabandla amapolitiki bakhangele ukuthi umsebenzi wabo wenziwa kuphela nxa sekuyisikhathi sepolitiki. Phakathi kwesikhathi mningi imisebenzi ongayenzela umphakathi etshengisa ukuthi uyinkokheli eqotho, etshengisa ukuthi nanxa sesikufakele ehofisini uzasebenza. Kungakho thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe asimeleli khetho ukuthi sisebenze, kodwa akhona amanye amaphathi ngeke ngiwaqambe ukuthi ayathula njalo esebonakala mhla wokhetho.
Kuyini okwenziwa libandla lakho kusukela ngokhetho luka-2018 kuze kufike namhlanje?
Ngingananzelela thina sikhona kwinhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa ilizwe phambili, ngoba uhulumende le-political party kuyathiyana. Thina sithe uhulumende lowo khona kathe sakhetha ukuthi sisebenze laye ekuncediseni abantu bakithi. Ngikhuluma nje kule nhlelo eziningi esizenzayo ezihambelana lokukhona kathe selizweni. Bese ngisiya ngathi mina ngihle ngichaza ukuthi kuyini esikwenza khathesi esikwenzela ikakhulu intsha, ngoba ungakhangela kumanifesto yethu ka-2018 sasivele sithembisile ukuthi sizaguqula impilo zabantu abatsha bathole imisebenzi yokuzenzela ngezandla, hayi ukuthi baphiwe njengabantwana benyoni. Hayi sifuna ukuthi abantu bethu bazisebenzele, abakhaliphileyo baphiwe amathuba emisebenzi. Kungakho ngikhuluma nje ngimatasatasa babadube ngilungiselela uhlelo oluzaba se-National University of Science and Technology, lapho esihlanganisa khona ama-students kumbe abafundi bama-university wonke jikelele eZimbabwe abe se-NUST mhla ka-6 December 2021. Luhlelo esisebenza lalo le ngxenye kahulumende, i-Ministry of Higher and Tertiary Education, lapho esiyabe sigqugquzela khona ukuthi abantu abatsha benze engathi mina imibukiso ye-TV, ama-movies, ama-film. So kuthiwa yi-Varsity Film Festival izabe ise-NUST mhla ka-6 December, yona liviki elandelayo. Lezinye ezinye inhlelo esizenza ezitshengisa ukuthi siyiphathi, sizinkokheli, asihlala ngaphansi kuphela ukuthi simele lukhetho, kodwa kuningi esikwenzayo ukuncedisa impilo zethu nempilo zabantu esibakhokhelayo. Kungakho umhlangano engikhuluma ngawo mkhulu kakhulu, njalo intsha iza kuthakazelela ukuthi singabanye esibandakala kakhulu ekulungiseleni ukuthi abantu bethu bafunde engathi ngama-digital skills. Ngoba i-technology kule nsuku ihamba phambili babaduwe, nxa uvele usalele emuva intsha angeke ulandele. Ngakho thina yilo uhlelo esilukhethileyo ukuthi silwenze, silungisela bonke abantwana beZimbabwe, ama-province wonke. Asikhulumi kuphela ngabantwana ababezayo bese-NUST, kodwa sikhuluma ngama-university wonke ogoqela i-University of Zimbabwe, Midland State University, Great Zimbabwe University, Chinoy University of Technology, Lupane State University, bazayo bese-NUST, i-National University of Science and Technology, lapho esiyabe sibatshengisa khona abatsha ukuthi abasukume bazisebenzele, uhulumende ukhona ukuthi abancedise.
Imali liyithola ngaphi yokukhankasa njengebandla eliphikisayo?
Ngisebenza ngithule njengephilisi. Uyabona iphilisi nxa umuntu egula ubona kuphela sesilile, kodwa uyabe nalo iphilisi. akudingakala ukuthi ngihambe sengikhuluma njaye izilogan in terms abantu into engekho, kodwa okuqakathekileyo ukuthi abantu babone imisebenzi engiyenzayo emphakathini ethuthukisa impilo zabo. Umbuzo wakho omunye uthi imali liyithola ngapi ekwenza lokho eliwenzayo. Yebo, siyi-political party asinayo imali esiyitholayo engathi mina ngaphandle kwelizwe, ngoba umthetho vela usivumeli, kodwa ama-members ethu ayancedisa ngalokho abenelisa ukuncedisa ngakho ukuthi siphathe inhlelo zethu. Siyathola ama-donation from ama-members ethu e-party.
Uzancintisa na kukhetho luka 2023?
Umkhankaso ka-2023, mbona ngathi umbuzo ocacayo, asikhanyelanga kuphela 2023. Noma yiwapha ama-election, kungaba ngama-by-election, kungaba ngolukhetho oluzaba khona, njenge-party zimisele ukuthi sizaphatheka kunhlelo zonke.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngumkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ubekhoka le Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo, amaqembu awenguqu adlalela esigabeni seZimbabwe Football Association Southern Region Division 1 asephezu kwamalungiselelo awukuqala kwemidlalo yeligi yomnyaka ozayo oka-2022, ubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emva komdlalo wokuzwana amandla odlalwe liqembu lakhe leli Arnel ensukwini ezedluleyo, umqeqeshi weqembu leWanje uBongani Mafuthe uphezu kokuhlanganisa iqembu elizancintisa kusigaba seSouthern Region Division 1.
I think it's a learning curve for most of my boys. Like I say, we've got boys.
Ngokucabanga kwami iningi labafana bami basesibangeni esokufunda, ngoba yilabafana abakade beqala ngqo ukugqoba edolobheni lakobulawayo. Kuyangijabulisa ukuba babambela phezulu, kodwa asikabi sesimeni sokuba singahle sidlale kusigaba sika Division 1, kodwa sisebenza kanzima ukuba silungisise lokhu. Njengomqoqeqeshi angeke ngithi mina sidlalela ukuba sithathe isoco selithi, kodwa engingakutsho ukuba sizasebenza kanzima ukuze sithole impumela enhle kumdlalo yethu.
Iqembu leWanje ngelinye likhangelelwe ngabaningi ukuba lingathatha isicoco lithole ilungelo lokuyadlala njalo kusigaba se-Premier Soccer League lapho eligunyulwe khona ekupheleni kwesizini ka-2019. Umqeqeqeshi weqembu le-Arnel uGuti Mandire laye uthi uphezu kokubumba iqembu elizenelisa ukumisana lamanye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Well, expect a competitive side.
Kumele likhangelele iqembu elizancintisa. Sibumba iqembu elizelenisa ukuncintisa kwizinga esidlala kilo. Yikho esikhangelele ukwenza. Ngemva kweminyaka emibili singadlali, silinde loba yini, kodwa isifiso sethu ngesokuthi imidlalo iqale.
Inkokheli zomdlalo wenguqu kusigaba se-Southern Region zithi zizakwazisa uZulu ngolwesihlanu ukuba yiwaphi amaqembu azadlala kusigaba lesi ekuqaleni kwemidlalo yabo. Njengoba kuke kwaba khona amanye amaqembu abesecotshiwe ngoba engahlawulanga imali yokubhalisa ekhutshwa ukuze i-ofisi yenelise ukuqhuba umsebenzi. Ngemva kwalokho kukhangelelwe ukuba kube nomncintiswano wenkezo ezadlalelwa ngamaqembu wonke alitshumi lathobaminembili awesigaba se-Southern Region Division 1. Kuzigaba ezine ezika-Division 1 ezikhona elizweni leZimbabwe, isigaba se-Northern Region yiso esesiqalise ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Ngabe izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ELeZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqhathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelwana lula kwengculaza ele-World AIDS Day. AbeZimbabwe abahlala emazweni angomakhelwane bakhala ezimadonsi besithi ancipha amathuba okuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ekhaya. Amaqembu awenguqu adlalela esigabeni se-Southern Region Division 1 athi aselungiselela ukuqala imidlalo yeligi yomnyaka ozayo oka-2022. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lelisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.